isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 27 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
iZimbabwe ngobukhulu bayo labantu abathestiweyo baluthwana banganani kungakutshengisa ukuthi engxenye bangabe bebaningi kulakhonokho okuyikho khona.
Abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili.
Kubona ke kuyikubamba abantu ngendlela engayisiyo ngoba esikunanzelelayo ukuthi akuzange kube le consultation lama association amela bonabo ke abaphila ngokuthengisa.
IZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa enkantolo isithi kumele amiswe ukubhidliza imikambo yabaphila ngokuthengisa e-Epworth lasechitungwiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi asebebanjwe umkhuhlane loba lokhu bengamajumi amathathu lanye 31. Abane basebesindile laba bahlala eMashonaland East kuthi oyedwa uhlala enyakatho yemaNdebeleni. Asebefile balokhu bebane. Uhulumende uthi izolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu amathathu 328. Njalo phakathi kwabo bonke abahlala eHarare lakobulawayo bafunyanwe bengelawo lomkhuhlane. Uthi njalo inani lasebehloliwe elizweni lonke selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 6,395. Ababili bababanjwe umkhuhlane lo ngomgqibelo ngabe Mondoro eMashonaland West njalo vake babandawonye logogo obhubhe ngeviki edluleyo ngalomkhuhlane. I-John Hopkins University ithi emhlabeni wonke jikelele i-coronavirus isihlasele abantu abaphose bangene kuzigidi ezintathu 2.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 206,000. Emazweni asezwekazi le-Afrika isihlasele abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 31,000 njalo yabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu aphezu kancane kwamathathu 1,390. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Center for Disease and Control, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende weZimbabwe kumele ahlole abantu bakhe ngobunengi njengamanye amazwe.
Inani labantu ababanjwa umkhuhlane lo liyaqansa kakhulu. Sikhangela ukuthi ilinani labantu asebethestiwe, kodwa ungakhangela ukuthi iZimbabwe ngobukhulu bayo labantu abathestiweyo baluthwana banganani kungakutshengisa ukuthi engxenye bangabe bebaningi kulakhonokho okuyikho khona, ngoba abantu kwezinye indawo emakhaya langaphi langaphi okungakafiki khona lalapha edorobheni abantu abathona bebuthene bebuthelelana impuphu bethelelana umkhuhlane ende kuthatha isikhathi eside ukuthi bethestwe abanye bengathestwa. So ngatola ukuthi umkhuhlane ozayanda ngezi izizathu zokuthini abantu into zonke zazijiwo i-social distancing. It's not easy ukuyimaintaina abantu besemalayini nezimpuphu. It's not easy ukuthi abantu begeze izandla njalo nje ngesimo esikuso emadorobheni ngoba kasilamanzi ayeneleyo. So mbona ngazathi konke khona okukwenza even umkhankaso nalowo wokulwisana lomkhuhlane kube nzima ngoba abantu batshona beminyene emagrosa. Ungakhangela amagrosa kungathiwa kule mpuphu kube le mzamo yokuthi abantu bethenge ngama-sections kodwa akudalanga mahluko lokho. And konke khona okokuthi abantu begeze izandla njalo nje kobulawayo mbona ngani sonke sikubona ukuthi kuthiwa amanzi siyabuya kabili ngeviki. So konke khona uma sisithi sizama ukulwisana lo mkhuhlane kwenza kube nzima.
Uhulumende uthi bakhona abantu asebeqalile ukwabelwa izimali zokubaphathisa ngalesi sikhathi. Bakhona yini osuke wahlangana la?
Uhulumende engathi usenike abantu kodwa akula muntu mina esengike ngamuzwe sithi uthole uncedo oluvela uhulumende. Singazi kumbeni njengoba uhulumende wethu siyamazi ngwenkethabethabi bathanda ukuthi benike abantu ngoba bengamalunga enhlangano yebandla elibusayo. Kodwa singathi uma sesikhangela ukuthi bangaka abantu abangabe bedinga uncedo, singathi abantu abadinga uncedo kwele Zimbabwe yi-2/3 zabantu ngepopulation ekhona ngoba iZimbabwe lilizwe eliyibuso bodubo abantu beningi laba basebenzi. So abantu abaningi baphila njengezinje ezihamba emabhimu. So uma singathi abantu abadeserva uncedo wonke umuntu 2/3 zabo badeserva ukunikwa uncedo kodwa akula muntu esengihlangane laye outside abaphiwe ngama-NGOs ongathi uphiwe ngohulumende singazi kumbeni unike abebandla lakhe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo ebhethu likaZulu sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa emthethwandaba isithi kumele amiswe ukubhidliza imigambo yabantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni e-Epworth laseChitungwiza. Inhlanganiso le ikhweze isicelo sayo enkantolo izolo ngemva kokudilizwa kwemigambo le ngamapolisa ekhansili lakahulumende ngeviki edluleyo. Inyathelo leZimbabwe Lawyers for Human Rights leli liza ngesikhathi ikhansili yakobulawayo layo isixwayise abathengisela emkambo oku-5th Avenue ukuthi kumele babe sebephume baphela kulindawo namuhla njalo bakhupha le mikhungulu yabo. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Sisesikhathini esinzima kakhulu esisihlukuluzayo kakhulu esikubonayo emsakazweni okwenzakalayo kakhulu eHarare. Sibone kudilizwa indawo zokusebenzela kwabafowethu, kudilizwa ke indawo lezo akade besebenzela kizo ngesikhathi se-lockdown bona bengekho. Sikubona ke kuyikubamba abantu ngendlela engayisiyo ngoba esikunanzelelayo ukuthi akuzange kube le consultation lama association amela bonabo ke abaphila ngokuthengisa. Sinanzelela ukuthi ke inyathelo elithethe ngamagqwetha Zimbabwe Lawyers for Human Rights libe lihle kakhulu ukuthi bahambise udaba lalo e-court ukwenzela ukuthi inkundla yomthetho iphawule ukuthi lesi senzo sisibona siyisenzo esephula amalungelo abantu abaphila ngokuthengisa. Sibona kuyinto ephambanise impilo zabantu, ezaphambanisa impilo zabantu ngendlela ebuhlungu kakhulu ngoba kumele sinanzelele ukuthi abantu abaningi balaphana ngesizathu sokuthi balahlekelwa imisebenzi. Kungakho-ke ukuthengisa kuyindlela esibaphilise ngayo kwesikhathi eside njalo baphila ngayo, bahambisa abantwana ezikolo, babhatala amarenti. Ngokunjalo bekumele ukuthi leyana indawo ibe ngehloniphekileyo. Kodwa kakhulu esibona kuhlukuluze abantu ukuthi uhulumende asukelele zane indawo ayibhildiza nje kungazange kutshelwa ama-association kanye labanikazi balezo ndawo.
Kobulawayo khona kuminjani?
kobulawayo sesizwile ke ngeultimatum ethulwe emsakazweni la kumaphepha ndaba kodwa hayi besingakaboni lutho olwenzakalayo sisazwile nje ngayo iultimatum yokuthi kumele abantu bathuthe basuse istructure leziyana basuse indawo akade bethengisela kizo bazisuse ngokushesha baphiwe nje i-48 hour notice kodwa ke osokwenzakele ukuthi asikaboni ukususwa kwalawo ma-structures ngaphandle kokuthi abantu batsheliwe ukuthi bayezisusela ke bona lawo ma-shades lama-vending places akade besebenzela kiwo
kuyini elikuxwayisayo njengenhlanganiso nxa sikhangela udaba lomkhuhlane lo
nxa sesikhangeleke umkhathi onalo owe-coronavirus thina esikuloyisayo ukuthi kuqakathekile sibili ukuthi uhulumende afakeke nale i-lockdown esikhangeleyo kuqakathekile futhi lathi abantu ngokwethu sizwisise ukuthi inyathelo lele lithethwe nguhulumende kakusithi ukuthi uhulumende uyaphambanisa uhulumende inhloso yange ukuthi avikele abantu silo mlandu-ke lathi abantu ukuthi senze-ke izixwayiso zonezo ezizakwenza ukuthi igcikwane singalithelelani senze-ke khona okuthiwa-ke i-personal hygiene sigeze amanzi sigeze izandla ngamanzi alesepa langama-sanitizers siphile impilo ehlanzekileyo kakhulu uhulumende sikhuthaza ukuthi-ke nga uyakhulisa-ke kumbe engezelele indawo lezi ezenziwa kuthiwa yi-testing azame ukuthi-ke aziyenze zibe ningi kakhulu nxa kusenza ziye kuma-districts kanye lakuwo ama-wadi ngokwawo ukwenzela ukuthi abantu batheswe ngobuningi ngoba esikunanzelelayo ukuthi ingozi esiphakathi kwami yokuthi igcikwane elingabe lisemuntwini olithweleyo alithelele abanye kodwa angaphangiswa-ke atheswe kuma-testing centers angahlanyelwa nguhulumende endaweni eziningi kungaphose kwenqabele ukumemetheka kwalelo gcikwane
umnumzana Alec Ndlovu ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxela ekhona le koBulawayo
umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ungakhetha umakhelwane wakho inkokheli yendawo ohlala khona abezempilakahle labanye ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo +1 202 465 0318
lanxa uhulumende esithi wavumelana labosomabhizimusi ukuthi baza kwehlisa intengo yezinto ibuyele lapho eyayikhona mhlaka 25 ngenyanga edluleyo iningi lithi okwenzakalayo yikuthi intengo ilokhu ikhuphuka izitolo ezinkulu zona zibikwa zingasafaki okungamaphetshana okuveza intengo ngoba zisesaba ukuhlaselwa nguhulumente sixoxele ngcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko
intengo eziningi zilokhu ziqansa njalo ezinye zilokhu zingakayehli njengokukhangelelwa okuyikubana kukabili okuyinto kakhona okunye singathi yibuqholo ubomabhizimusi okunye njalo yikubana sifuze sikunanzelele ikakhulu nxa sikhuluma ngento zamabhizimusi lezomikhonomi uhulumende ngabe naso isifiso njalo akubabaze athi sesenze savumelana ukuthi asehlise namaprice kodwa kuba le nto esithi yi-gap between implementation le-announcement esikubona isikhathi esiningi ukubana uhulumende uzo-announsa athi sesivumelane lokho bese sikhangela kundaba zemabhizimusi mina singavumelana lo hulumende njengobusinessman ukuthi sisabisele amaprayizi mhlaka-25 kodwa isitoku lesi ubusinessman asesibambile usithenge ngamaprayizi athe phezulu kulalawo uhulumende asefuna athengise ngayo okutsho ukubana ukuthi uza kuya kulosi into eyenzakalayo ukuthi uhulumende ma esesitshela abantu ukuthi sokuvunyelwene labo masamabhizimusi ukuthi behlise kule nto angasayikhulumanga loba akayivezanga ukuthi labo njengoba basebewodile ngamaprayizi athe gqagqa labakhweza umthelo nxa bengehlisa ilosi ikhavwa ngubani ngoba sakunanzelela ukuthi amaprayizi azayehla ila azabe tata stock esicha. Kodwa lesi sidala bengasithengisa ama price babe run out ay loss. Akula business e run ay loss. Oba businessman ozafuna ukurana ay loss. Igap yona leyana ikhavwa njani njalo ilungiswa njani? Into engacaciyo ku implementation yendaba yokwehlisa ama price. Ngiyakuzwisisa njalo kubana ngalesi ndlela uhulumende uzamile ubana yena angayenzi ukuthi ayiku ngama control price. Uyenze ukuyinegotiation okubana ngama manufacturers lama retailers abavumelene lo uhulumende ukuthi sibuye kuma price lana.
Kona ngeziphi izinto kahle kahle okuthiwa izakwehla?
I-matrix yangkhona ukuthi bakwenza njani njalo kuqalisa kuyiphi product eqaliseni nini. Ungakhangelela sonke sikhangelela ukuthi kwehliswa kwama-price kube ngama-product wonke. Kodwa ungakhangela abantu ababakhona emhlanganweni njalo abazikhulumelayo bona ukuthi bavumelana nohulumende. Baba ama-basic product esithi ngama-product esiwadla nsuku ngensuku. Not wonke nje ngoba ngakhangela laphana kwakulabantu abeze cooking oil, abezomumbu, impuphu, laba ama-baker. Into esasibakhangele bekhona. Kodwa kulama ama-product angekho khonapho. Ngoba uhulumeni nxa esekhulumile wathi ama-product kayehle. Wonke umuntu abesekhangelela ukuthi yonke into kayehle. Kodwa engikusibona kungani kwaswelakala yikuchasisa nguhulumende labona laba abavumelanayo ukuthi kuyenziwa njani ukwehlisa ama-price. Ngoba kuqakathekile ukubana sivumelane ukuthi sesiyehlisa ama-price sesivumelene. Njalo sibe sesikuchasisa. Njalo sesikutshela abantu ukuthi kuzakwenzakala njani. Singakhangela ukuthi ama-price amaningi abasawafaki njengoba sebatshengisa. Imbangela kuyikubana kulobungezwa njalo lobuthi esithi ukuthatha advantage by abobusinessmen. Ngoba ungananzelela ukuthi amaviki adlulileyo uhulumende uvumile wafaka umthetho ukuthi nxa ulala idola kawuthengi ngedola lona leliyana. So uza kubona ukubana sokunakho ukwenzakala phakathi kwabobusinessmen ukuthi labezitolo babe ngani bathokozelela ukubamba idola ukudlula ibond loba yeko cash loba yiswipe. So uza nanzelela ukuthi ama-price amane abasawafaka ama-price.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kubotshwe amapostoli angamajumi phose amahlanu 48 ejabalala kobulawayo izolo ngesikhathi ekhonza. Icala ngelokwephula umlayo wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba leHerald lona lithi abezempilakahle abelapha umkhuhlane woqhuqho imalaria emaphandleni bazafundiswa ukuhlola umkhuhlane wecoronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi beStudio 7 linjani lo msebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngempilo yalamhlanje. Impilo yalo umkhuhlane oswele ilizwe. Umkhuhlane lo ubuhlungu, umkhuhlane unzima ngesizathu sokubana uhulumende siyakhala indlala. Ye bayaphiwa abalutshwane abanengi akula lutho indlala. Indlala shuwa lezinto sezidula kakhulu yikho sokusiza abantu behluleke ukuhlala ndawonye ngoba into sezidula. Ngiyabonga.
Salibonani mthwakazi omuhle labasakazi beStudio 7. mina ngikhulumayo kathesi igama lami lapha ngubhezeni yangcube ensuka endaweni yebhinga kodwa ngikhuluma ngiseplumtree lapha engikhona ngokomsebenzi i-lockdown leyi ngibone ngani mina ngokubona kwami izachiya abantu sebengamasela abanye ngoba le edlulile 21 days abantu sikwanisile ukuyibhajethela ukuthi sizathi siyathutsha i-21 days lezi nxa isilokhu sikhotakhota pho le yokwengezelela futhi 2 weeks phezulu ngibone ngani izachiya abantu sebengamasela sebetshontsha ngoba indlela ekhona lapha kudliwa ngomsebenzi ngokusebenza ngokuthi usebenze okunganani pho nxa ungasasebenzi usuhlezi kutsho ukuthi ukukhona ukuthi uzalamba ugcine ususwela lokuthi uyenzeni ulambe uyojontsha uphinde ubotshwe futhi hayi mbona ngani sibhekane lesikhathi sokwenza esinzima kakhulu ikakhulu iviki yesibili zilimbonazo kusiyaphela iviki yesibili le lokuza njengokade siqalisile eyakuqala esibili le elandelayo mbona ngani hayi kuyabe sokunzima kakhulu ngoba kade sivele izililo akusadliwa lutho ezindlini izililo esezilapha hayi sokuzima kakhulu la sokusithi ngakuthiwa hayi kulecebo sibi lokuthi bezame ukuncedisa abantu laba bantu ukwenzela ukuthi kungabi lo hlupho olunjengalolwe esibhekane lalo ngoba vele sibhekane le ndlala njengathi thina abantu abadala kungcono kodwa abantwana hayi kulo hlupho olukhulu kakhulu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7. Siyabonga lungaleli thuba mina ngu-Alec Nyathi. Into esiyibonayo lapha e-South Africa ukuthi kume yonke into si abantu abaningi abasebenzi bengasebenzi benjalo abaholi njalo abaningana besebenza kuphela ngomsebenzi. So iproblem yakhona ukuthi ayikho indlela ongathola ukudla ngaphambi ukuthi ube le mali esikhwameni sakho. So unganazela i-South Africa iyanikeza abantu bayo ama-packages okudla bathengiswa ama-UIF lama-grant into zonke lezi ezifanayo but ama-foreigners awabalwa awakhulunywa akhulunywa lutho ngawo. So ukunziwa kukhona ukuthi abantu baza kufa ngale corona bafe nangendlala ngoba abenabantu ababanakekelayo beselizweni bayithi China ihlukumeza ama-Africans but bingathi abheke ama-Africans nakhona futhi ahlukumeza ama-Africans ngoba uma bezabandlulula ukuthi banike abantu abangababo ukudla laba abasezweni laba bangasobabo ke umnotho we-South Africa siwuphakamisa zonke. So yikho ngitsho ngithi kumele kube nomzamo owenziwayo like abameli bamazwe bama-foreigners babona ukuthi benze njani ngoba ngiyakukholwa ukuthi sebaningi abantu ikakhulu egoli lapho kugcwele khona abantu abaningi asebephebulwa yindlala njalo lapho esikhona esi-right siyasebenza siyahola kodwa abantu abaningi egoli imisebenzi bamile abasadli lutho angazi sikaba abameli Diaspora Forum yenza iplan yenza indlela.
Hayi siyalibingelela abalaleli benkosi lonke lilalele ngalesi sikhathi ngawuJehova singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi sesihawula sesithwele zima abantu benkosi. Hayi siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili hawo zihlobo zenkosi. Ngawu uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu ilizwe lonke umhlaba wonke jikelele. Hayi siyacela nje uNkulumende sizwa ngamakhungahunga ukuthi abantu sekumele baxoshwe emsebenzini umuntu exoshelwa emsebenzini. Umuntu abantu bayenga anti baqhathe ukuthi babasebenza akhulumende engakwenzi so ucothe abantu emsebenzini hayi lokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga ngathi bacothe emsebenzini engasabaholisa inyanga lokhulumende mela holisa abantu angele ukuholisa abantu ngangela mali ke yaphuma esikhundleni wehluleka vele umnanga wakho akaphume.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Osibalukhulu bezabelo kwele Nigeria bathi bafuna wonke umuntu ukuthi agqoke ilembu elivala umlomo lamakhala emphakathini imaski ngesingisi ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. LQ palona selithumele ingcwethi zalo zezempilakahle kwele South Africa ukuyaphathisa lelo lizwe ukulwisana le coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli seliphezu kwenkulungwane ezingamachumi amahlanu, 55,400. Umkhuhlane lo usuhlasele njalo abaphose bangene kusigidi 986,000. Inani labalahlekelwa impilo liqhubeka liqonga lanxa nje osibalukhulu bezinye izabelo besithi sebelungiselela ukuvula abantu babuyele emsebenzini. Elebhilitane lona selilahlekelwe ngabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 20,700. Abafi bagoqela isizalwane seZimbabwe ezedlula amachumi amathathu ebezisebenza ezibhedlela kulelo lizwe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, umnumzana Tifa Dube, ukuthi umumo unjani khonale.
Umumo lapha eBhilitane babunkomo, iBhilitane lilizwe elilabantu kakhulu engingathi bayamlalela uhulumende. Bayamlalela uhulumende ngesizathu sokuthi uhulumende lawo uyazama ngakho konke ukusekela noma ngathi ukuncedisa ama citizens abakuleli lizwe. Abantu bakulelizwe leBhilitane babunkomo, abantu into le ukuthi ayi NHS bayahlonipha kakhulu njalo bayabona umsebenzi onzima okhangelane labo dokotela labo mongikazi ukuthi basebenza nzima njani. Njalo bakhona omongikazi labo dokotela abalahlekelwa zimpilo belahlekelwa ngenxa yokuthi bazama ukunceda noma ukuncedisa abantu abaphathekile abagulayo. Yingakho nje ukuthi noma ngabe mhlawumbe uyabhoda, nxa ubhoda kwezinye indawo uzathola ukuthi babhalile phandle amaphepha abafake emagedini yabo bathi siyalisapota abantu be-NHS. Ngabe sithi i-NHS kutsho odokotela labomongikazi, kutshengisela ukuthi bayabasapota njalo bayabatshayela ihlombe ngomsebenzi omkhulu abawukhangelane lawo. Nxa sesikhangela indawo yasezitolo, abantu bayavunyelwa ukuthi abahambe ezitolo bayedinga lokhu abakudingayo, kodwa kakhulu bagqugquzela ukuthi nxa kuyavuma abantu abasebenzise indlela ezithize noma mhlambe nxa kungabantu abadala izitolo ezinkulu lezi ezifana labo Asda labo Tesco bahamba bayedelivera abantu ezindlini. Kodwa bayagqugquzela kakhulu ukuthi umuntu nxa esezitolo abazame abantu ukugwema into leyo ukuthi esasijwayele ukuthi umuntu uzafika adobe isawuda aphinde alibuyisele, adobe ichukela aphinde ayibuyisele. Fika esitolo ukhangele eyinto oyifunayo, uthathe leyo nto oyifunayo, ungabuloku ubambe izinto uthathe lokuyana. Okunye uzazubambe uthiye igciwane lapho, mhlambe uzazubambe kathi lokho okunye ukubamba kuye kwabanjwa ngomunye umuntu olegciwane. So umuntu nxa engafika la afika athathe nje koloko okuthatha koloko kukodwa uhambe lakho kuyanceda kakhulu. Kodwa ke abantu bagqugquzela ukuthi abantu nxa besiyathenga bathenge izinto in bulk ukuze ukuthi bengabe lokho bebuyela esitolo bebuyela esitolo njalo.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane. Coronavirus.
Some thought it's corolla, others thought it's cholera.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sebebahlanu kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo elizweni balokhu bengamajumi amathathu lanye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights isimangalele amapolisa emthethwandaba isithi kumele emiswe ukubhidliza imikambo yabaphila ngokuthengisa esitungwiza lase-Epworth. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.